So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThanonoka Wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-20 Mphalakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amagqwetha kamnumzana Sengezo Chabangu athi uChabangu kasoze ekele ukusebenzisa umfanekiso wobuso bukamnumzana Nelson Chamisa emaphepheni okhetho.
Na umnikazi wobuso lobo enguChamisa esesida ngifuni lobuso bami ukuthi libusebenzise ngendlela engayishiyo ikuphambana lokho.
Ibandla lezaphu lithi alisoze liphatheke kukhetho lwama-by elections okudinga amalunga edalela eParliament emhlazi ku-3 ngonhlolanja omnyaka ozayo ngoba alilamali yokubhadalela labo abancintisayo.
Lawa amanye ama-elections ayinkluda o-MP kuba nzima ukuthi iparticipate ngoba uyakhumbula ukuthi imali yakhwenhla.
Izakhamizi zedonsa esilobela zikhala ngamasela antshontsha amadonki.
Amadonki asetshontshiwe inani babagandeni ngakutshela manga. Engikwaziyo ukuthi inani lamadonki eselithethwe ngabantu bentingo besitshontshela izifuyo zethu alinengi kakhulu. Mina ngedwa personal njengokansila abantshontshela ngunayi bavule ensimini yamba kuma ucingo bathatha amadonki amangunayi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amagqwetha kamnumzana Sengezo Chabangu athi uChabangu kasoze ekele ukusebenzisa umfanekiso wobuso bukamnumzana Nelson Chamisa emaphepheni okhetho. UChamisa ulobele iCommission yokhetho iZEC izolo incwadi esithi kumele abancintisa kukhetho besekwa ngumnumzana Chabangu bengasebenzisi umfanekiso wobuso bakhe emaphepheni ahanjiswe emthethwandaba weNomination Court. Kodwa amagqwetha kaChabangu alobe izolo incwadi esithi ubuso bukaChamisa bafakwa emthethwandaba njengophawu lwebandla le-CCC ngalokho kalalungelo lokuthi lungasetshenziswa phansi kwebandla le-CCC. Ukuhlaziya lolu daba siqoxele ocubungula izombusazwe umnumzana Thandeko Zinti Mkandla olilunga njalo lebandla le-CCC.
Na umnikazi wobuso lobo enguChamisa esesida ngifuni lobuso bami ukuthi libusebenzise ngendlela engayishiyo ikuphambana lokho. Angithi ubuso bakho obami lobukabani ngoba yena lo muntu ngoba buyisibonelo engathi ngesilungu iidentity ukuthi nxa sikhuluma ngozibani sikhuluma ngomuntu onje. Nxa manje umnikazi wobuso lobo engasafuni yekelani dinganini obunye ubuso belisebenzise obenu. Asikhulumi ngombala oyiyelo, asikhulumi ngamabala uCCC. Sikhuluma ngobuso obulomuntu ophilayo. Kodwa hayi kangifuni lisebenzise ubuso bami ngoba buyi-identity yami. Ubuso bomuntu lo lalowo behlukile ebusweni bomunye umuntu. Lina elihamba ngendiza liyakwazi ukuthi nxa ufika esikhumulweni sendiza kumbe e-airport. Kwesinye isikhathi balikhangela laphana, uphongikhangela nje emtshineni, umtshini uzakhupha kuhle ukuthi ungubani ngoba lo lalo emhlabeni wonke jikelele ulobuso obungobakhe yedwa. Ngisho lamawele amaphahla bangaze bayafana nemethweni kodwa kule mpawu ezikhona ezithekileyo ezehlukanisa iphahla ngephahla. Loko kwamagqwetha kasengeza ukuthi ubuso bukaChamisa bulani lithi Triple C ngamanga nxa yena uChamisa ethi kangisafuni lobuso bami sokufanana lalokhu ngesilungu esingathi political rape kukhona abakuhlosileyo kabachiyane lobuso bomuntu nxa sesithi kangisafuni kafuni kutshengisela ukuba le nhloso embi engayifanisa lobuthakathi owuthiwa abantu bakhangela ubuso bomuntu bamhlabe ngenarithi esizwa kusho njalo kulaba abahamba kulaba osuwalo abanye abathize mina kanguzwisisi yikubheda nje kukhona abakuhlosileyo kabahlosanga into enhle
khona kathi kungani kukhanya kungabi lula ukuthi umnumzana Chabangu axotshwe kuthiwe sexotshiwe ebandleni le-CCC
iye ungatsho njalo Gande ukuthi kungani engaxotshwa okokuqala ngokwazi kwami yebo uChabangu ukuthi lo nguChabangu sengizoChabangu abaningi siyamazi lelo liqiniso kodwa esingamazi eyikho khona yiloku azithi uyikho khona uma zibeka inkunzi yomdaka athi ungu-interim secretary we-Triple C secretary general manje nxa sisithi siyamxotsha lesikhundla leso sivele singekho uyamxotsha usithi umxotsha ngaphi angazi ube sezwisisana uxotshwa into ebambeka ebonakalayo nxa exotshwa ku-Triple C ezithi uyi-interim secretary general yena engayisiyo one number two lesikhundla leso singekho uyathi umxotsha ngaphi angabona sibili kuyezwakala lokho uyaxotsha umuntu ozinika isikhundla esingekho enhlanganisweni esingesakhe lalaba abahambisana laye lina lingelazi uyamxotsha njani ongasiyo wenu ngokwezikhundla lezo ezikhona kuba lukhunyana nxa se esexotshwa kutsho ukuthi kuyavunywa phela ukuthi ungu-interim secretary general we-Triple C okuyisikhundla esivele singekho
lo ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla ucubungula izombusazwe njalo elilunga lebandla le-CCC Ibandla lezaphu lithi alisoze liphatheke kukhetho lwama-by elections olokudinga amalunga edalela eParliamente mhlazi ku-3 ngonhlolanja womnyaka ozayo ngoba alilamali yokubhadalela labo abazancintisa. Ukhetho umthetho uthi abancintisa kulolu khetho kumele bahlawule imali engangenkulungwane eyodwa yamadola eMelika i-US $1,000 ngamunye okuyimali izaphu ethi ayilayo. IZimbabwe Electoral Commission ikhwezela imali phambilini kokhetho olukhulu olwenziwe ngoncwabakazi isuka kukhulu $100. Ukhetho lwama-by elections lolu ngolokugcwalisa izikhenqe ezivuleke ngemva kokuxotshwa kwamalunga e-CCC edalela eParliamente ngozithi unobhala jikelele waleli bandla umnumzana Sengezo Chabangu. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele umkhokheli webandla lezaphu umnumzana Sibangilizwe Nkomo.
Singangena umkhetho olidlileyo olwama ward councillors ngoba lingwa lamali ebhadalwayo. Lawa amanye ama-election ayinkluda MP kuba nzima ukuthi siparticipate ngoba uyakhumbula ukuthi imali yakhwenjwa nguhulumende kumbe iveki ukuthi imali isuke ku-zero eyama candidate ama-MP $50 isiya $1,000. So kunzima kakhulu njengenhlanganiso thina izaphu esisasungulayo isikhwama sethu sasingeke sike sifinyelele idala lolo ngani ngoba ngokubona kwethu kusekela amaningi futhi ama-by-election alandelayo so asingeke siphumelele ukuthi sixotshane nawo wonke noma nje besifisa ukuthi simele abantu sigcwalisise ingxenye yethu yokuvikela idemokrasi ngokuvota kodwa kuzasikhila ngalolo hlobo ngaleyo ndlela ukuthi asilamali asilasikhwama sokwenza ama-by-election.
Alizange licabange yini ukuya enkantolo ukuyayicela ukuthi iphoqe izegi yehlise imali ebhadalwayo?
Wabona iziphithiphithi zakhona le siphangiphangi sakhona okwenziwa ngayo into leyo thina sathi lokho sisakhangelele ukuthi sikhulume ngama reforms, electoral reforms, le security sector reforms, zonke ezinjalo. Sase sijunga ke lokuphithiphi lokuphampanje zalinto lokho sathola isikhathi kwenkantolo kaNkomo.
Khona siyabona elizweni babaNkomo abantu abaningi bayakhala ngemisebenzi engatholakaliyo, imali kayibambeki, izinto ziyadula, kuyiwa nje kuKhisimusi. Abanye bathi hayi kabasoze bayibone bazayizwa ngomnuko kuphela. Ungathini ngokwenzakalayo?
Lapha bokwankomo kulobunzima obungakazi kubona. Sasithi kumbe sekungene leyo Second Republic okuthiwa iyalalela kuthiwa ngomuntu wonke. Izinto kuyathi izinto ngamandla lawo. Iy'ndleko ziba nzima ngamandla. Ukuthi udla inkukhu ngokwayo kumelele le-$10 le-$12 uyayibona ngapha. Akulamisebenzi, imiholo yakhona ayikho. Abanye baholisa ama-$1 khona ukuthiwa i-RTGS. Kulokunzima lapha bokwankomo. Kuye kuthi-ke kunjalo kuye ama-politicians badlala nezikhathi zabantu. Khonokho okwenzakalayo ukuthi iphithiphithi lemali ikhanye ikudlalwa nabantu, kudlalwa ngamavoti, ngama-voters okuyiwo abantu bayahlonitshwa besetshenzele, kodwa kubhizi kuyalwiwa isiphithiphithi baba. Asazi uyabheda nani ntungameli, angazi uyabheda nani into leyo. Inzima yokuhlapha kuyahlengi kaba ungahlengisi ngani ngamadlwane ngani kuyini kodwa ukuthi uyakhangela ukuthi hhayi kudlalwa ngempilo zabantu la. Hhayi kunzima bokwankomo, kunzima.
Lo-ke ngomnumzana Sibangile Zwenkomo, umkhokheli webandla eliphikisayo elezabhu, ubexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo weStudio 7. Izakhamizi zedonsa esilobela zikhala ngamasela atshontsha obabhemi amadongi. Izakhamizi lezi zithi lolu dubo soluleminyaka kodwa amapholisa awancedi ngalutho. Imizamo yokukhulumisana lamapholisa ukuze sizwe okuningi ngalolu daba yehlule. Kodwa senelise ukuxoxa lokansila walumango umnumzana Willard Moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Okwenzakalayo ukuthi bayabuya ebusuku babutha amadonki abantu bangavuka ekuseni bethola amadonki kase kwamanye avulelwe ezibayeni, amanye akhutshwa ezinsimini kuqunywe ifensi, amanye athathwa emadlelweni, thathwa aqhutshwe ngobusuku ehanjiswa khona lentingwe amasela. So abantu mase bevuka ekuseni ukuthi kahle bavuke belandele impahla zabo ezijontshiweyo, bawutote umzila uzuye ngene entingwe, bangafika into zabo ukuthi bazithathe into zabo. Amasela lawana sebebizana, bachayelana amakhwelo, bachayelana amagabha, baphuma emizini bonke behlasela abantu bakithi abazobutha into zabo ezijontshiweyo. Sokwenzakale kaningi sibili umnyaka ophelileyo, babahlasela abalimazi, abanye bayasilela ezibhedlela, abanye lakathesi bayizilima belinyazwa khona le ntingo, amapholisa ayakwazi khonokho. Abakathesi lokho okwenzakileyo kweviki yona lephelileyo bajontsha idonki zakotshabango, thatha bahamba lazo idonki zakotshabango akata emdudla idonki zakotshabango, ngabona nguye yedwa umtade eseselela amadonki angananngcono amaningi sahamba entingo. So bawangxamile bawathatha bahamba lawo konale, bala bavuka kizakhamizi zaqoqana ukuthi asilandeleni amadonki ethu madoda, siyencedisa imuli yakotshabango. Yikho-ke bafike bahlangana khona lo dubo, batshaywa kabuhlungu, balimala, omunye waze waqamuka isandla, ngabona usempilo so esibhedlela, fakwe lamaplasti ezandleni la. Betshaywa betshayela idonki, betshaywa ngezavutha, abantu bentingo batshaywa ngezavutha, cha ngezigodo ngabantwana kwabo ngabafana okuncane lokhu kuyabe kulandela oyise ngemuva kuquma izigodo ngamahloko akubaphosela, kudobha amatshe ezavutha kubaphosela ukuthi balwe phambili ngayo. Yilo uhluphe esendihlangane lalo lapha, sokunzima sibili, angikwazi ukuthi kathi imihlolo bani le engiyibonayo.
Manje ngokubona kwenu libona ngani ngabantu abavela ngaphi, abadabuka ngaphi, abayenza ubusela lo?
Abantu laba babagande asiphumputhi asicabangeli ngabantu bentingwe, abantu bentingwe ntingwe ngoba zonke izifuyo zethu zigcwele khona ngayo. Indawo leyana ebahlala abantu bakhona bahlala bavumelana ukuthi singamasela sonke la, sihamba sitshontshe izinto zabantu, zingangena lapha kula muntu ofuze abuye ezosingenela athathe izinto la. Amapholisa bayehluleka ukuthi bangene khona ngayo. Indawo enzima kakhulu baba, isigaba sonke, ogogo bangikhona, okukhulu bangikhona, ngamasela wodwa kumbe imizi engasomaseli ngaba mbili bemthathu. Kodwa-ke yazi la ukuthi kuthiwa khona zonelwa mvuyinye. Sithatha isigaba njengesentingo sithi umuntu wonke lenkukhu zabo lembuzi zabo konke ngamasela ungangena khona ungaziwa udinga isifuyo sakho singene kuleyo ndawo usoze uphume uphila ngoba lomnyama uyaphuma ufile usuyisidumbu
maningi okunganani amadonki asetshontshiwe
amadonki asetshontshiwe inani babagande ngingakutshela manga engikwaziyo ukuthi inani lamadonki eselithethwe ngabantu bentingwe besitshontshela izifuyo zethu aliningi kakhulu mina ngedwa personally njengokansila abantshontshela ngunayi bavule ensimini yami baquma ucingo bathatha amadonki ngunayi amithiwe ngabona ayengu-5 kutsho ukuthi 9+5 afika azalwa khonale abangaki 14 amadonki abantshontshela wona mina yimi ngedwa engikwazi ukuthi ngatshontshelwa mangaka umuzi ngomuzi wonke olamadonki edonsa akula mntu oledonki athathwa wonke abanye bethathelwa 10 abanye bethathelwa 11 abanye bethathelwa 15 abanye bethathelwa 20 abanye bethathelwa 3 abanye bethathelwa 2 abanye bethathelwa 1 wonke amadonki akusela donki batshontshe indawo zonke baze bayingena konke kubonesigwe mhlawumbe uyatshisa domlanda bachapha umfula ugwelu bayetshapewa amawolokohlo batshontsha simana makoronga nkuba akula sigaba abangafiki kiso izinduna zokutshontsha amadonki lezo
lo-ke ngumnumzana Willard Moyo ukansila wedonsa esilobela engowebandla lezano PF. Ngesizwe ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi izulu elinayo elizweni lezinsuku lilakho ukuqhubeka kuze kube ngolwesine. Iphephandaba lobulembo leNewZimbabwe.com lilodaba lokuthi kulamalunga amabili awebandla leCCC aphanyeke amaphepha emthethwandaba weNomination Court ezimele. Ababili laba ngabathi oyenqobe kukhetho esigabeni seChegutu West umnumzana Admochivero lo mnumzana Oliver Mtasa oyenqobe esigabeni seZwimba East. Kodwa bakhona abanye abazancintisa kulolu khetho bemele ibandla leCCC kungakhathalekile lokuthi abanye babo abamela leli bandla beqotshiwe baze baphinda baqotshwa. Uma manje sengilichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Kanjani Studio 7 labalaleli nabo bonke abasiphethele intambo. Hayi lizwe baze balibulala ilizwe lakithi ikakhulu thina abantu abatsha. Hayi akusela themba ngeZimbabwe shem. Angazi ukuthi uNkulunkulu kophini intotsana yakhe uJesu Kristu umhlaba unje so abantu abaselaqiniso abakhokhela abalaqiniso kuyafana nje siyalidinga nje iqiniso kasiselalwa salitholi and iBhayibheli lithi uthando luzophela ngensuku zokugcina ikho lokho esikubonayo hey hayi safa
kusitudio 7 livuka njani livuka njani hayi thina siyavuka bengicela lindlulisele umlayezo lowo lokhulumayo ngumzinga edube ngiphuma ekhaya eCholocho emzini omkhulu komachudula komazibisa ngumzukulu wakomazibisa ngizalwa uFrancis Dube elinye ibizo lakhe abadume ngalo kuthiwa nguBullet umntakajani owayesebenza enyama yendlovu ubaba wakhe uFrancis wangikhona ngubaba wami ngamgcina ngo-96 ngingugrade 1 bengicela ukuthi mayekhona ongabe mazi uFrancis Dube mazibisa kumachudula ekhaya amabizo la ngawakhe wonke nguye umachudula wangikhona ubaba wami lo ngiyamdinga bakithi makukhona ongabe emazi engibambe enambeni ezithi +26 71 66 84 30 maengabe khona omaziyo kumbe mayelabantwana ngake ngamzwela kuthiwa use Plumtree iPlumtree yangikhona zangaya ngabayazi wayethethe umama isibongo sakhe umama ngikhona kuthiwa ngumachuma
sanabonani kwesitudio 7 ngenzengendalelangindabona hayi abantu bezanulo hayi hayi senze mashuwa masaka kuti besiphile kuyipiki lizwe nasitoyenze mutho lunta ngokutshaba ngolo masikwazi ukuthi ufuna ntoba kaloko atholisa antonze mashuwa siyavota hampe yadiliza hambe senza
studio 7 studio 7 linjani linjani ngapho ye ngithi ngidlulise lapha mbono wami ye ngabantu laba sibavotelayo engizwe izolo lapha kukhulunywa ngabo abezanupiof abathi bona bafuna izimoto ezidurayo ezingaphezu kwe-6,000 US kumbe kuliqiniso lokhu lokulala emahoteleni lamakhosikazi labo bafuna amasudu sibavotelela ukuthi belala emahoteleni bathole amasudu besenzani kithi thina zakhamizi emakhaya besenzani angcono siyekele ukuvota xa bekuyiloku ngcono wonke umuntu ayekele ukuvota lokhu idoti lokhu okwenziwayo ungavotela umuntu uyalala ehoteleni thina sitholani khona badivelophani khona sifite iimuli zabo thina sidubeka lapha emakhaya ayi ayisik mbuye mbungi kakhulu uevidlela ncube nomasotsha lo-eliot masotsha ye abantu abakwazi ukuhlaziya izindaba ngiyalibonga madoda keep it up lokhu likwenzayo kuhle kakhulu ngiyazwisisa lapho elikhuluma khona kwezwakala liyayibeka kahle indaba keep it up eliot masotsha lo-evidlela ngiyabonga okhulumayo sofa sonke ekhezi kombongo ngiyabonga
salibonani salibonani kustudio 7 salibonani ngajabula le-audio mayifundi mina ngingumlandeli we-ccc ngiyazibuza ukuthi kathi why uChamisa angakaze chaywe or angakaze botshwe nje lokho elungile akagijimi manje nawo usengezwa asibona kuthule nje kanti why yena engaphumi egijimi edinga usizo kwamanye amazwe lathi siyomncedisa siredi kodwa yena uthule hhayi hhayi siyacela ukuthi odiyele bayizwe bonke ama-ccc sivukeni sibone ngcono uChamisa ma engakwanisa anikezwe omunye umuntu ozakwanisa ngoba into le izosibulalisa ngemikhuhlane yenhliziyo iyasikwatisa kakhulu into eyenzakala eZimbabwe
studio 7 kukanjani basakazi abahle hhayi nami ngajabula ma engafundi yamlodi hhayi into eyenziwa nguChabango iyacaca nje ukuthi uChabango ulamaphawazi amaningi kakhulu owathola khona le phezulu ekuqenjini lezanupief so vele blaz ma uthi uyinanzelela into yangikhona uChamisa laye ungani udla lo la uChabango kodwa akafuni ukuvela egcekeni ungani istrategy sabo lesiyana abasibumbileyo basiyenza so lapho sebezama ukucathela uzulu ukuthi uzulu angaboni ukuthi khona bayazwana istrategy sabo but le nto naleyo yokurecall abantu is comes from Chamisa behlezi phansi loChabango plus nezanup f yinto abayinegoshiedileyo bayilungisa laba bantu kuyazicacela nje egcekeni lokho nje singatshona sitshana namakhanda lokho sibuzana sithi lapha nalapha nalapha uChamisa loChabango sebephiwe imali izanup f so kutshona nje abantu batshana namakhanda lokho ethi Chamisa abantu badlala ngesikhathi abantu abaqala ukuphemba nje omunye umlilo maybe bezame iqembu lezaphu le-MRP kuphela nje yinto engabasiza abantu bakithi lokho kuningi-ningi loku kutshala bethi triple c sengezwa wathiwa the waste of time
salibona studio 7 linjani hayi siyaphila ye nangubhuti lapho ekhuluma into engekhoyo nje ethi masingavota manje singadliwa ngoba amashoni amaningi lathi kuthatha phi lokho angithi masingavota singadliswa lina eliyini elivotela wona amashoni ngoba yikho lento ikhuluma amauthi wena amashoni amaningi ila iproof yalokho yokuthi uthi amashoni amaningi kudlula thini cha awunayo iproof yalokho and ayikho lento oyikhulumayo nje uyazikhulumela nje ukuthi siyabe sesidliswa yiliyini elebelivotela amashoni angithi ukuthi ngoba linalokho kwakini libheke amashoni ngoba into uma ngikhumbula kahle izaphu akuyona iphathe emandebele kuphela iphathe emandebele i-MRP thwakaze Republic Party izaphu iphathe lizongiphatha ngeke uyibone ivotele amashoni alengile kodwa izaphu iphathe nje abantu bebantu bonke emashoni amandebele wonke umuntu khona lapha kumele abe khona but akekho ngenxa yokuthi amashoni angeke alivotele indebele izaphu vele ngitsho le-CT1 ngitsho nje le-councilor ngeke ithole emashoni ale ndi-councilor nje lezaphu councilor nje so le ndaba yokuthi thina singadliwa ngamashoni ngoba ayikho le ndaba yokuyikhulumayo leyo
studio 7 mbingelele ku-studio 7 Studio 7 engikucelayo ukuthi ubaba lo usengezwa uChabango lo sithole ngoba banamandla okurecall abantu cela besirecallele uMnangagwa ukuthi abantu baseZimbabwe bonke uzulu wonke uMnangagwa simfune esihlalweni cela besirecallele uMnangagwa siyacela mpela uChabango ngabe le message ingafika ukuthi usengezwa uChabango ifike kuye le message lo sithole wakhe lo abarecall abantu cela ukuthi besirecallele uMnangagwa ukuthi asisamfuni uMnangagwa bantu eZimbabwe sikhathele ngezanu bakithi
Eh, Studio 7 nivuka njani? Kati ama message la kufundwa wapi? Kumbe amanye aphenqa nje kuphele ukuthi hayi lokwakulancedo kube kwesayidi. Kube namanye ampela ayaziwayo ukuthi hayi lengekabani imeli ifundwe every week. Uyazi ukuthi bantu bezimbabwe ngobuningi bethu si-stupid kakhulu. Uchabango lo Chamisa baxoxa daily ekuseni lantambama. Into eyenziwa ngoChabango, uChamisa uyazi clearly njengoba nisizwa naleli igqwetha likaChabango ukuthi liyatsho ukuthi ukuthi uChamisa ngowakhe umlomo kakazi atsho ukuthi uChabango kamazi. Vele yena wabona umuntu okutuza athe ngupresidenti weliwe party athula ungani ukuthi ufile. Akusela triple C lapha nje kudlala ngabantu. That's why ubaba uAmbrose Swinde the inkinga abantu beZimbabwe sesivotela amaparty asisavoteli abantu esibabantu bengasisiza. Khona manje abantu bezana uPF ama MPs atafuna izimoto ezidura izindlu afuna ukuya emahoteleni labafazi babo. Line lavotayo konke konoko alilazwi lokuthi liyakufuna. Ku-Triple C khona manje isiphansi phezulu mdala awungeke wazi ukuthi kwenzakalani. Kodwa kulokhu kulabanye abantu hey uChamisa uChamisa yikumenemene lokugcina uChamisa wena uyothengisa i-Triple C.
Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika, umanyano wamazwe omhlaba we-United Nations ubukhangelelwe ukuvota izolo ukuze kumiswe impi yakwele Israel lebutho le-Hamas ngenjongo yokuhambisa ukudla esigabeni seGaza. Elemelika selivimbe amavoti ambalwa adlulayo ngoba lesithi awayethesi icala amabutho eHamas. Kambe izaphela njani limpi? Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula izombusazwe uMnumzana Dan Moyo.
IHamas ileyile Israeli. Ukuphela kwayo ngokubona kwami ukuthi bahlalisane phansi bavumelane nge-two state solution eyayiphushwa ngoBarack Obama labo Bill Clinton, ngoba ukuthi i-Israeli layo iqhubeke ilokhe i-invader umhlaba owama-Palestinian befaka ama-settlers abo lapho, yiyo into eyenza ukuthi kungabi lokuzwanana phakathi kwe-Israeli Hamas. And okunye iHamas I think I sell a choice manje kumele ivisele abathunjwa laba eyabathathayo from Israel, ngoba Israel ayisozi stop. Israel ithi yona izimisele ukuthi vele ibhubhise konke ukuthi istop iHamas once and for all, ukwenzela ukuthi iHamas iyekele into yayo yokube i-invader i-Israel. So ngaphandle kokuthi bahlale phansi bakhulumisane, angiboni mina kusiba lokuthula e-Middle East.
Ngokubona kwakho uMongameli Joe Biden uyiphatha njani indaba yonale e-Israel? Simzwile esitshengisa ukukhathazeka ngendlela i-Israel engani lwisa ngayo abeHamas okuthiwa khona sokubulawa abantu mahlayana. Ubona njani udaba lo?
UBiden usebunzimeni masiya ngaseqinisweni ngendaba ye-Israel, ngoba i-Israel ivele ile support eningi lapha America. And so ukuthi uBiden angayisupport Israel kungamfaka ebunzimeni. But sibone ukukhankasa ama-demonstrations enziweyo amaningi worldwide actually ekondema indlela i-Israel ebomba ngakhona iHamas, ngoba sekufe abantu abaningi especially abantwana, and into le ayiphathi abantu kahle. And so uBiden akafuni ukuthi at the end of the day abonakale njengomuntu osupporta ukubulala abantu njalo abantu aba-innocent ama-civilians esikubona kusenzeka eGaza. So uBiden I think yena either kumele atshele i-Israel ukuthi no, imani kancane njengoba belokhu ezama ukuthi athi makube le-ceasefire. But the only way ukuthi i-America kumele ingathi iya-stopa i-financial support lokuthumela izikhali e-Israel makuwukuthi i-Israel ayivumi ukuthi kube le-ceasefire, ukuthi kuhlalisane phansi kukhulunywe.
Lo ke ngumnumzana Dan Moyo ocubungula izombusazwe ubekhuluma icingweni le Studio 7 ekhona pha kwele Melika. Nguye ke osifikise emaphetheleni ohlelo kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Amagqwetha kamnumzana Sengezo Chabangu athi uChabangu kasoze ekele ukusebenzisa umfanekiso wobuso bukamnumzana Nelson Chamisa emaphepheni okhetho njengophawu lwakhe. Ibandla lezaphu lithi kalelisanga ukungena kukhetho lwama-by elections. Izakhamizi zedonsa esilobela zikhala ngamasela antshontsha amadonki. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Silazo ezinye njalo ngo 7:30 ntambama.